So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi lamhlanje ngolwesine mhla ka 23 kumbimbitho 2023. Ikama nguntungami linkomo ezihamba pambili. Umsakazo we-Al Jazeera namuhla wethule ifilimu eveza sobala indlela esetshenziswa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuchaphaza inotho yelizwe lokuntshontsha igolide zisiyalithengisa kwele Dubai. Ele Zimbabwe lithikalisoze lenelise ukugcwalisa isiqondiso sokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ese United Nations Sustainable Development Goal number 6 lapho kusiyafika umnyaka ka 2030. Izakhamizi zeChayile lemjimila ku Ward 6 eCholocho zikhala ngokuthi zibhekane lendlala enkulu lonyaka ngenxa yokudlelwa izilimo zinyamazana zendle ezigoqela inkawu lenyoni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsakazo kamabona kude owe Al Jazeera namuhla wethu le ifilimu yawo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zona ezingena elizweni ngudlu lemali engcolileyo kumbe engatholakalanga ngendlela eqondileyo zisebenzelana lezigilamkhuba zibe seziyisebenzisa leyo mali ukuthenga igolide eZimbabwe bese ziphuma lalo zisiyalithengisa kwele Dubai. Kuli filimu isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa eEurope lasemazweni yasemhlubulweni weAmericas umnumzana Hubert Angel ukhuluma lentathelo izindaba zeAl Jazeera ezichaya isifuba ngenkohlakalo le njalo ezitshela lezintatheli ukuthi uMnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo engakwazi ukuthi intatheli lezi ziyawathapha amazwi akhe kanye levideo. Intathelinzindaba ze-Al Jazeera lezi zazilande u-Angel ngesikhathi eseGlasgow ehamba loMnangagwa ngo-2021 emhlanganweni owawukhangela ezomkhathi zisithi ziyizigilamkhuba zakwele China ezilezigidi lezigidi zamadola eMelika ezizithole ngendlela ezingalunganga ezifuna zihanjiswe eZimbabwe ukuyathenga igolide ukuze le kube yimali etholakale ngokusemthethweni. U-Angel uphuma kule filimu etshela intatheli izindaba lezi ukuthi lokho into elula njalo uthi uyenelisa ukuyenza ngoba njengesikhonzi sikaMnangagwa akula muntu ozambuza kumbe ukukhwathaza izikhwama zakhe nxa engena eZimbabwe. Unkosikazi Henrietta Rushwaya yena oke wabotshwa ezama ukuphuma legolide elizweni laye uyathinteka kulolu daba. Ebuzwa ngumsakazi weStudio 7 ukuthi uthini, uRushwaya uthe uzakhuluma kusikhathi esizayo. Abanye ngabaziwayo kundaba zegolide abakuli filimu abafana lo Kamlesh Patton, u-Ewan Macmillan, Simon Rudland labanye. Umsakazo we-Al Jazeera uthi abanye babantu laba bayakulandula ukuthi bakhohlakele. I-Studio 7 izamile kodwa yehluleka ukuxhumana labo. Ibhanga elikhulu lelizwe leRBZ lazise izolo ukuthi seliphenya inotho kaHubert Angel kanye lekaMacmillan. Sibuze ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule ukuthi uthini ngalolu daba.
Lokho kukhulunywe ukuthi akuphuma kudocumentary le Al Jazeera ukhitshwe nguHubert Angel. UHubert Angel bekhuluma izinto lezi nxa kade ekhuluma labo kade ekhuluma labo, kodwa okudambisayo ukuthi into le isikhathi sakhona abakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelela ukuthi sokusiya kukhetho engcolise umongameli. Injongo yabo kungcolisa umongameli ikumuzwa lo yena lo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole ngumuntu osetshenziswayo. Engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu, ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena. Kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile, lako kukhulumayo konoko kungcolileyo. Kumele umongameli amthathele inyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lowo ngesikhathi, ngoba kasomuntu omele ilizwe lo, umuntu omele izigangi zakhe asebenza lazo ekwenzeni kuganga engcolisa ilizwe lethu.
Umnumzana Mbuso umnumzana Belief Gawule elilunga lezano PF. Sixoxe njalo lencwadi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Okokuqala nje abantu beZimbabwe babonga iAl Jazeera ukuthi iyenze umsebenzi obufanele ukuthi ngabe wenziwe ngamapholisa kumbe iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngakho ke kuyinto enhle kakhulu ukuthi kuvele izigebengu lezi, kuvele labo abathintekayo. Njalo kakumangalisi nxa labo abathintekayo besithi umongameli welizwe uyathinteka laye kunkohlakalo. Angithi yiba abajoyo bathi basebenza laye, thina sizathatha ilizwi ilizwi abalikhulumayo lokho abakukhulumayo nxa kungasilo qiniso nguyoza kutsho. Kodwa isithe sitshoyo kutsho labo abayibo abathintekala kunkohlakalo lokukhipha imali ngaphandle kwelizwe. Ngakho ke kuyinto enkulu kakhulu ngabona umongameli welizwe ethinteka kunkohlakalo ikakhulu sikhala kangaka ilizwe lidilika ukudingeka igolide, igolide liyaphuma lilahlelwa ngaphandle kanti liyebiwa. Kudala abantu besitsho ukuthi kuyatshontshwa kuleli lizwe uhulumende ephika, nanku phela kuyaqanjwa, nanku bayakhomba iminwe, nampa abantu bayavezwa kufilimu bezivumela nje ukuthi bebile. Sesizabona ke ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kwalokho. Yebo kambe abantu basengabotshwa bangangabotshwa kuya ngokuthi baseduzane okungakanani lo mbuso bakuyiphi faction yeZANU PF.
Umnumzana Efi Dlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. EleZimbabwe njengamanye amazwe asathuthukayo amanengi alisoze lenelise ukugcwalisa isiqondiso esiphathelane lokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokulondoloza ukuhlanzeka kusiyafika umnyaka ka-2030 esesustainable development goal number 6 kubika uMavis Gama.
Lokhu bekumunyethwe embikweni kamongameli Emmerson Mnangagwa owethulwe ngumphathintambo wezomhlaba uDokotela Anxious Jongwe Masuka emhlanganweni we-UN 2023 Water Conference owenzelwe eNew York. Embikweni lo uMnangagwa uyavuma ukuthi amanzi alilungelo lomuntu wonke elimunyethwe kusisekelo sombuso kanye lokuthi ayaphathisa kuntuthuko yomnotho. UDr. Masuka ulandisa kabanzi ukuthi kungani uhulumende esithi akaboni ilizwe lisanelisa ukugcwalisa izimiso ze-Sustainable Development Goal number 6.
Mr. President, regrettably, at the current best, and despite our own efforts, Zimbabwe and other countries will not be able to achieve
ukulusizi ukuba ukusikhathi samanje langaphezu kwemizamo yethu iZimbabwe kanye namanye amazwe amaningi awakayenelisi ukufeza i-SDG6 mayelana nokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo kanye lakwezohlangothi lwezokuhlanzeka kubo bonke abantu kusiyafika ngomnyaka ka-2013.
Ophatheke kumikhankaso yokulwela umbuso kaZulu umnumzana Charles Nyoni upa umbono wake ngala mazwi ka Dr. Masuka.
Uzulu vele kakwazi ukuthi impompi kumele ziphume amanzi njalo amanzi akhona aphuma kanjani ngoba sinabanye abantwana abazaliwe lapha kwalesi Zimbabwe abakazake babona ngisho nethonti elilodwa elamanzi eliphuma empompini. Uhulumende waZimbabwe ulamanga into ayazi nje kuphela ngokuqamba amanga nokutshontsha kanye lokusinqindizela.
Unyoni uthi kunje isiminengi iminyaka bengasawazi abantu amanzi ahlanzekileyo eZimbabwe.
Sakhula thina sikwazi ukuthi kobulawayo kule eyayithiwa yiZambezi Water Project lakathesi sesibadala sesilesimuli.
Linkulumo iza ngesikhathi uZulu ikakhulu emadolobheni engasawatholi lawo manzi ahlanzekileyo njalo ilizwe libhekane lodubo lwesihudo sekholera esibangelwayo ukusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukutholiswa kukaZulu ezempilakahle ezanelayo ye-Community Working Group on Health, umnumzana Itai Rusike, ulandisa ngokuqakatheka kokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo aphuma ezimpompini.
People are looking for alternative sources of water.
Ngenxa yalokhu ke abantu sebedinga ezinye indlela zokuthola amanzi. Njalo isikhathi esiningi sebegcina benatha emithonjeni leyo mithombo ingengavikelekanga.
Umhlangano walonyaka owenzelwe eNew York ubungokuhlolisisa ukuthi asekusiba ngasiphi amazwe omhlaba ekuqhubekiseni inhloso yokutholisa abantu amanzi phansi kwesivumelwano se-UN Water Action Decade esaqala mhlaka 22 Mbimbitho ngomnyaka 2018 kusiyafika umhlaka 22 Mbimbitho ngomnyaka ka 2028. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Iza kamizi zeChayile leJimila kuWard 6 eCholocho zikhala ngokuthi zibhekane lendlala empilonyaka ngenxa yokudlelwa izilimo zinyamazana zendle ezigoqela inkawu lenyoni. Inengi selitshona lisemasimini lilinde izilimo. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Zithwele amagqaphavu zayo ezikamizi zakulendawo zilisana lenkawu zona ezizenzela umathanda emasimini azo zisidla izilimo. Ugogo Mandebele utshona emasimini exotshana lenkawu lanxa ehlutshwa ngamadolo.
Akulanto engingalenza vele kuhlala kunjalo kungavela silimi zihlala khonapha. Noma uwomilunje ziyatwala nje bahlala khonapha ziyatwala ziyenhlahla ngaphandle zibezibuke zephule zephule. Emasimini aba ngifika vele ngabo 55 kumele ngingene ngabo 6 kumele ngingene ngoba ngisenzela ukuzidalela zingakayihle ezihlahleni. Ebusuku akaziboni ngoba nxa siseduze ngazekela sondela sasikwanisa ukuzikhipha ensimini.
Ziyazilokhu zigijima
zokuzigijima zithatha ngapha zithathe ngale njengoba ngingaka ngigijime yele ngigijime yele njengoba ibonisa imikhulu ingaka yele ngakula mto zangenzela ngaphandle kokuthi ngicine khonapa hlale egangeni loba uzwami wabona wamangala. Angisacendi aze ngicende ngavuna khona.
Umnumzana Nzondo Khabo weJimila layo uthi babhekane lodubo olukhulu.
Lapha sihlutshwa izinkawu zinyoni izinto ezihlupha kakhulu la. Inkawu ziyadlama umumbu. Ivuka ngo-4 zize zetshayisa ngo-8. Kade sesozibe zikhona sazixotsha ziyabuya kodwa vele ngakumanzi kunje zibuya deyili vele.
Kukanti ugogo Madube umfelokazi uthi siwahle wakhalala ukulinda amasimu akhe ngoba inkawu zakhona zilolaka.
Bakithi sadubeka ngenkawu sezisicedele amabele kade singathuma abantwana zabajikijela ngamatshe oyedwa walimala angazi ukuthi senze njani mntanami. Sitshona silwisana lazo zibuya zingumhlambi lonyaka siyakufa ngendlala. Nganyeza abantu shuwa.
Ukansila ka Ward 6 umnumzana Mthelisi Sikhosana uthi abantu besigabeni sakhe bazalamba lonyaka ngoba inkawo lenyoni sokuvuka ubhova.
Shobane sibeze bakhalala ngoba nxa kuphuma ilanga ziyabe sezivukile inyoni sezigcwele emasimini. Ungangena emasimini abantu sokumhlophe abanye sebezi ziba bagive up. Inyoni ziningi kakhulu. Otherwise bekungani kungcono sibile emasimini kodwa ke inyoni indlela seziyenze ngayo ibuhlungu kakhulu.
Ikomishini yemona ngezihlathi Air Forest Commission isola abantu abagamula izihlahla lokwanda kwemizi eyakhiwayo kulandela ukuhlaliswa kutsha kwabantu. Bona ke bathi inyamazana azisela madlelo. Umnumzana Mthelisi Mahamba Msebele usebenzela iForest Commission.
Kungabe kubangela lokho ikuthi sokusiba lo monakalo kakhulu emagosini lapho abantu sebegamula amagosi. Inkawu zona vele ukudla kwazo kusezihlahleni izithelo zezihlahla. lokunye nje okuphuma emaguswini. Ngakho ke amaguswa angaphambaniseka. Kusho ukuthi i-capacity yesihlahla ukuthi zimumathe lokho okudliwa yinkawu iyehla. Inkawu bese zidinga indlela elulu ezingathola ngayo ukudla, bese zisondela emasimini sesiya kudla izilimo zabalimi.
Ukhanya amangoya uzalala eziko emzini emnengi yakulindawo lonyaka. Inkawu sezitshayeza thintitha izilimo zabantu. Ugatha lubona ngenyamazana zasendle olwe National Parks and Wildlife Management lutshele Studio 7 ukuthi ngeke lwenze lutho ngoba inkawu sonyamazana ezingabulala abantu zizidingela ukudla nje. Ngiyimele Studio 7 eJimila ku-Ward 6 eTsholotsho North. Igama lami ngu-Eze Jesus Banda.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli Joe Biden weMelika eseWhite House sibika ukuba ukhangelelwe ukuya kwele Canada lamhlanje ukuya kwenza inkulumo lenhloko kahulumende walelo lizwe, umnumzana Justin Trudeau. UBiden ukhangelelwe ukwethula umbiko obalulekileyo edalele parlamente lakwele Canada ngolwesihlanu kusasa. Amabandla achiyeneyo aphakathi kokudinga abazawamela kukhetho oluzayo. Le-TCCC lithi uZulu uzazikhethela abafisa ukuba bebamele kulolu khetho. Abakhethayo bagoqela izinduna osobhuku abalisa abongi ababalisi otshekesha abasebenza ezindlini labo bonke abantu bezimbabwe. Ibandla leZANU-PF lona lithi selilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngempela viki olokudinga abazalimela kukhetho lwamakhansila lolwamalunga ephalamende. Ukhetho lwangempela viki lolu lungolwama-primaries. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Gift Osterlos Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-TCCC, lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Usiziba usungula lingxoxo.
Besile nhlelo besihamba khona ke iZimbabwe yonke jikelele ukubana sihlangane ke labantu abaqoqa umhlangano indawo yonke jikelele eManicaland, Matabeleland, Mashonaland. So siqedele program izolo lapho beke ebephakula khona uhlelo lokubana-ke i-process zethu zizahamba njani ukubana-ke sikhetheke abantu abazasimela ekhansilini, abazasimela edale lephalamende, njalo ozasimela engumongameli, ukwenzela ukuthi siqalise-ke i-process yokubana abantu-ke indawo yonke benze ukhetho ukubana singene-ke ukampeni yethu sesikwazi ukubana sesilungisile abantu abazasimela bemele i-TCCC.
Ngokubona kwakho baba Ncube, siyawazidelana into ku-Freedom Alliance, nina liyenzani kula ngapha?
Thina ku-Freedom Alliance njengoba uzakhumbula ukuthi sakhuluma ngokuthi khona siyinhlangano egqugquzela umbuthano wamabandla aphikisayo ukuthi awahlangane. Thina asila direct contestation kuma-election, kodwa esikukhangelayo yikuthi abantu bendawo baphiwe amandla. Abantu bendawo kube yibo abazikhethela umuntu okumele ukuthi abamele, kungabuyi inhlangano zifike zithi khona votelani Ncube besezitrampethi ukuthi kakuvotela Ncube. Kuba ngabantu abazathi behlezi loba kuyindoda engekho nakupolitism kumbe ngumama ongekho kupolitism, bathi sicele ukuthi liyethatha umadlodlo endaweni ethile kumbe emagazi angene abe ngukhansil senze khona lokho. Njalo lo muntu oyalonda ukuthi uvotele ngupresident akazifaki nje akhonke sikubona, kuyabe kumele ukuthi uZulu kube nguye othi akwenzakale kanjalo. Okwalesi sikhathi yinto engingakutsho lo.
Baba Siziba, nxa sikhuluma ngakhona kokukhulunywa ngubaba Ncube uthi babona ukuthi bona babelonda bebona ukuthi liyenzani, so uthi lokuzifaka kwabopresident lani lani, kambe naliyazikhethela ukuthi ngubani owancintisa kukhetho lolu kumbe vele sokukhethe ukuthi ungijamise.
Wonke umuntu ozakhokhela, ungabe ufuna uba ukhansela noma ufuna ukuba umember of parliament noma ufuna-ke uba umongameli, kufanele ukuba umuntu ovele ebantwini. So lokhu siza kwenza through esithi community consensus candidate selection process. Wonke umuntu ozasimela uzabe nominethwe ngabantu ngenxa yokubana thina into siyazi ukubana umuntu omina
ihlanganiso ye-TPC njengenhlanganiso yabantu akabe ngumuntu ovela ebantwini. Yona le yesithi non-negotiable policy position yethu njengenhlanganiso. So ngizasibona-ke sihambe indawo yonke silalela ukukhulunywa ngabantu. Kudala-ke ikakhulu amanye ama-political parties ngakhangela bayakhuluma-ke labantu ama-members enhlanganiso yabo kuphela bekibo abakhethayo. Lokhu kuloduko ngoba abantu bafika besithi alo elimkhethile thina siye simfunayo. So kathesi siyalalela-ke ama-members e-party bese sisiyakuzwa abantu emphakathini kuzuku jikelele. Sizwe njalo kuma-stakeholder, amatitsha, amavenda, osobhuku, izinduna, yabona-ke bonke abantu abahlala endaweni nale ukubana bekhulume. Nxa bekhetha u-MP bekhetha njalo u-council bekhulume njalo ukubana thina ku-TPC sibona ngani ngama engumongameli ngulowo. Yena lowo nxa esebhasile njalo evumelana layo ukubana unominethwe ngabantu layo lokuvumelana lokubana nje ukukhunywa ngabantu uyazimisela ukubana ekuma emele i-TPC ebese siyaphabhlisayizwa-ke sihambise ze kubana hayi laba yibo-ke abavele ebantwini sesiyenzile ama-process yethu. So uqakatheke kakhulu ukubana sizwa ukukhunywa ngabantu.
Ye kambe Ncube, singathi-ke kugxile kanganani ebantwini khonoko okukhulunywa ngubaba uSiziba?
Ye babuDube, okukhulunywa ngubaba uSiziba kugxile kakhulu ebantwini. Siyababonga ukuthi bona njenge-TPC babe ngeyinye yezinhlangano ezisilaleleyo ukuthi sithini, ikakhulu thina sikhangele kuhlangothi lwemathelelelo ukuthi khona sibona kusiza umuntu. Indoda eselitshelwa kuthiwa ivoteleni kumbe umama kuthiwa umvoteleni, abantu vele abakufunayo okokuqala yikubambana kwama-political parties wonke inhlangano zakithi, okuyikho kushiwo i-Freedom Alliance ukuthi khona abantu kababuye kube yi-movement eyi-one, kukhethwe umuntu abafuna kungumfundi ukuthi kabamele kube yibabamthethayo, kungabuyi bani elifuna ukwenza into eliyifunayo. Ngibona ngathi kulokho basilalele osiziba lequla la njalo ngibona ngathi yinto ezasebenza. Uhlupho yikuthi osiziba seza kwenza futhi nxa selesize ebantwini, anti kulabanye babebelezikhundla bazakwesaba ukuthi kukhethwe umuntu ongaso wesitrata zabo. Yikho lapho engicabanga ukuthi khona-ke uhlelo labo lungagquleka amadolo khonapo.
Khonapho-ke Siziba, uyakhuluma Ncube uthi-ke kulalabo phela ababamba izikhundla khona manje bangansara bethi hayi lokho ukuthi kwenziwe okunye ongani lukhetho kuyahlupha, liza kubamba njani khonokho Siziba?
Lokho kuzaba nzima ukubana umuntu efikele isikhundla ngoba leyi phela Dube leyi ngeyama-citizen. So ayitshene lezi inhlanganiso lapho ekuthiwa hhayi le yafonywa ngo-2099 noma 1948. Leyi-ke ngeyama-citizen, ilo mnyaka wodwa iqala ngo-January ka-2022. So ayila muntu ongathi hhayi mina yimi-ke engilesikhundla yimi esengile mnyaka eminingi.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TPC ubexoxa endawonye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance kunxoxo ebilawulwa nguGibbs Dube weStudio 7. Uhulumende wakwele Botswana uthi akasoze engezelele iholo labasebenza ezindlini o inengi labo okuyizizalwane zeZimbabwe. Uthi iholo leli lizahlala liphansi kwamadola eMelika alikhulu. Kubika umqondisi Dube eseBotswana.
Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi kwele Botswana, unkosikazi Anna Mukheti, uthi urhulumente wakhe kasoke ayengeze iholo lezisebenzi zezindlini. Okwakhathesi iholo leli lime kumapula adlula nje kunkulungwane eyodwa, i-1084 pula, okuyimali engaphansi kwekhulu lamadola eMelika. Umukheti uthi isizathu sokuthi urhulumente wakhe engakhuphula iholo ikuthi abasebenza endlini ngabala ndleko eningi efana lokubhatala lapho abahlala khona kanye lokuthenga ukudla.
O dirisa motakase wa molapeng ga a duele rente o ga a duele motakase ga a duele
ababadali i rent abathengi kudla abathengi amandla kagetsi lokho kutsho ukuthi iholo labo
alilandleko eziningi.
Kodwa inkulumo kaMokgethi isolwe ngabamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana besithi abasebenza ezindlini labo balezinye indleko ngakho kumele iholo labo likhuphulwe. Omama abezimbabwe baseBotswana bafana loNkosikazi Bonganang Mdlongwa labo bayalisola inyathela lokuthi kungakhwezwa iholo.
Vele yona indlela umama lo akhuluma ngayo yiyo ebonisa ukuthi abantu basebunzimeni baphila nzima. Abantu bayagqilazwa ezindlini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe umsebenza. Nxa evele wathi ufuna umuntu we-stay in, kumele abekwazi ukuthi uvele uzosebenzisa amanzi akhe, uzosebenzisa amagetsi akhe. Sile family, sile mizi. Konke okwenzakala emzini wakhe, akwenza emzini wakhe yena ngemali ephezulu ayiholayo, thina sikwenza ngemali yona le encane abasinikeza yona.
Uqhubeke esithi kunzima ezindlini ngoba uphiwa imisebenzi eminingi kodwa iholo lilodwa njalo liphansi.
Njalo futhi imisebenzi yakhona uthola ukuthi uyabuqhatshela imisebenzi stay in ukuthi kuthiwe uzosebenza abantwana kodwa uzathola ukuthi sokufuywa lenkukhu ngokuthi wena uvela ngaphandle kwelizwe. Iningi labantu abasebenza ezindlini abavela phandle kwelizwe. Njalo i-stay in umuntu ovela phandle kwelizwe ngeke afika afuna indlu yokurenta. Ngaleyo mali angabhadala irenti. Angeke abhadale irenti, yabona. So leyo mali umuntu wakhona uthola ukuthi vele zonke izinto azihlangani. Aba-appreciate, batshengisa ukuthi aba-appreciate lokho esibenzela khona abantu labo.
Le yimbono njalo eka Nkosazana Sinikiwe Ncube ohlala eGauteng othi kulokuncindezelwa kwabanye abasebenza ezindlini.
Loba kunjalo mne wethu, umuntu phela ekhaya le uyabe bhadala irenti. Ele umntwana efunda abantwana babe befunda ubhadala irent abantwana bayafunda i-1000 is not going to be enough. Aso enough vele ayikho enough ngisho. Lokhu phela asebekwenza it's a black against black, it's a slavery. Singathi is slavery. Akula ukuthi kuthwani phela umuntu lona imali uyabe sesebenza ukuthi ahambise yonke imali ekhaya, akula mali asala layo.
Ukhala ngokuthi umama abasebenza gadalala kodwa iholo lingahambelani lo msebenzi.
Omunye akutshela ukuthi ngikhangela umntwana, ngiwatshe, ngigezise, ngipheke, ngikline endlini. Bona okwabo kufika bedinga ukudla. So umsebenzi wonke lo ukhangelwe ngumuntu enalo ukuthi aholi 1 point something yena leyo. Imali le incane kakhulu. Ncane kakhulu vele la ngaye kuthwa nje vele ngaye kuya ngokuya benze njenge South Africa. Ukuthi imali yomaid vele imali engaka nothi imali encane sebe ukuthi ekwesithu abantu bekhaya siyabandezelwa because ibona unganazelela bona abantu besitwane nabafuni futhi imisebenzi yezindlini.
Udaba lolu kade lufike edalela eParliament lapho amalunga amabandla aphikisayo aswele kakhulu isiphatho sabasebenza ezindlini ikakhulu iholo labo. Bathi uhulumende kumele azame ukukhuphula iholo lekumapula ayinkulungwane lengxenye i-1500 uma kuthiwa osebenza endlini uhola imali encane. Abanye abezimbabwe bayesaba ukuyabika kwabomthetho uma bengaphathwa kahle ngoba bengelancwadi zokuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Ku Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana kunhlangothi zonke zempilo. Nanku phela linyanga ngeyokunanza imisebenzi yabesifazana e-International Women's Month. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umsakazo we-Al Jazeera namuhla wethule ifilimu eveza sobala indlela esetshenziswa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuchaphaza inotho yelizwe lokuntshontsha egolide zisiyalithengisa kwele Dubai. Uhulumende uthi kasoze enelise ukugcwalisa isiqondiso sokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ese-Sustainable Development Goal No. 6. Kwanele olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.